Le 13 years ngafike eBotswana, and I think esikhathini leso impilo yakhona ichange kakhulu. Obviously ulimi lamasiko abantu achange to some extent, afana to some extent, but utshintsha from ma ubuya lapho umuntu omdala uzutshintshe uqalise ukuzijayeza amasiko lelimi labanye abantu kulufunda kunzima. Njalo futhi ngatho nje khona kwakungalula kathe sakulula kakhulu ukuthi uma ubuya uvela eZimbabwe in particular, abantu bekwamukele nje nefeature ngoba kukhona engathi mina ngesitsho ngama-preconceptions about ukuthi abantu bezimbabwe kanjani. Into engani yenza impilo yakho ibe nzima for the past 13 years.
Sesizwa abanye besithi abantu beBotswana bangani bazi gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo, nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu bona bakuphendula ngesakibo. Wena ukuthola njani khona?
I think lami ngathi ngitafika ngazibana ngalokunjalo, but ngafundi khona ayisiphi ukuzigqaja isaphi ukuthi ufuna ukuzigqaja ke okhona ukuthi abantu balapha baziqhenya kakhulu nge-culture yabo, and they are very proud of their own culture. Not that bafuna ukuthi use it against you, but baqhenya kakhulu nge-culture yabo ngoba ngakhumbula bese ungasiyesatshoni khona iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadaluka bevele e-South Africa, abanye bakhona bachithekela ngapo. So they are only 25% the domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves as Botswana against in particular South Africa. And so they are truly part of that ukulwa kwabo ekhona kufana kukhona be or ukuzama ukuzinceda kwabo khona kufana ukuthi be-make sure ukuthi amasiko abo the culture abo i-survive even nxaunomuntu emzini ungena bazazizama ukuthi by all means bengagcina sebekhumisidebele bethile esabo yabo. Just into engathi awuyi-defense mechanism.
Sesizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labobaba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliqiniso into?
No, I don't think so. I think it's my conceptions of abandoning. One thing I'll tell you, anything I would want to actually, which is in terms of the similarities between Amandevere and Botswana, which is Amandevere's conceptions of Akon and Botswana, you won't allow us to talk about Amandevere. All the Amandevere are lazy, but mama, or mama, or faithful. Abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same two perceptions that people have and they say about Amandebele, akhona lapha futhi about amagidala. It's something that has not over the years. But it's so curious how those stereotypes can cross border.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani elabalivela kwamanye amazwe?
Yebo, to an extent, In a sense, especially ungafundisa ulimi labo ubekwazi ukuhlala labantu.
Njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangakho ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho?
Ngilemuli lapha ngithethe khona ngapha, ngathatha lapha ngo-2012 nabantwana ababili nonkosikazi wamwala.
Uyabafundisa yini ulimi lwakho?
Yebo, phezu kwabo ulimi lwakithi.
Okokugcina, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe, kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khonapho?
Ayi, sihlala sicabanga everyday ngoba what would rather say ukuthi khona singakhosini iy'ntanga zethu eZimbabwe, kodwa langapha singakhosa abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale masobo ngibe senelisi kuyakhona ngiyekwakha khona kulungile, if that means ukuthi laba lo munye umuzi lapha eBotswana, that's still fine, but both sides of the family would be equally represented. Asi ukuthi ngathi sengikhosa asaphumingela ekhaya or ngithi vele lami sengikhangele khonapha eBotswana or sengikhangele ekhaya ukuthi malunga vele sengithiya ngabhayi. We are now people who are crossing borders. Yeah, we are now a purely Southern African family.